Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 Mabasa 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
awenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yekuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape izimdola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence la sokuthi ukhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu, i-100 Zimbabwe dollars. Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu leli jekiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show umphakhona honoring imbobo elegend ona abaculi bembobo abacula kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. One of the nice top working followers is Sundosa, Christian Music, Amabobesi, and others. So the Sienzaleo show on the Friday, Kara 8th of April 2022. Therefore, at 5 p.m., Siafira 08, Ebulawa is in attack.
Yabihlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethobela Arts Foundation yakoBulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe 100 dollars eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intethe lezi ndaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Awenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yekuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape loba uzama ukubuthamaza sechithekile into enzima kakhulu izimdola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence lana sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza izaqhaza ngezimdola kula ngamanye ama currencies.
Ulandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izimdola lelo liyaqhubeka lesiwa against the rand okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa sami ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuza situlela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle, into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni, ufuna abaphezulu badle, thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingxathi uMnumzana Dumisani Nyathi wakho
infect vele kakula lutho kuyatshintsha akutshintshi lutho kakustabilize ama prices even kaku improve i-economy yaseZimbabwe njalo sikhangelela ukuthi ama cost azaqhubeka lokho ekhwela that is ama cost ama raw materials khangelela kwama company importayo even the cost of igetsi yamanzi konke sikhangelela ukuthi kungakhwela sesikhangela lati thina nje abantu jikelele ama cost of ama basic commodities lakho njalo kuzakhwela. Inxa ukuthi inflation iyabe siqansa i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho lisiwa idola okumele kulungisiswe nguhulumeni waseZimbabwe indaba i-policy on currency yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke ikuze kube stagnant and i-economy respond but $100 leyo kulethwa kwi-economy hayi singakhangelela okuhle kwakula lutho okutshintshayo.
Omunye wabaphatheke kwezokusebenzisana noZulu umzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association nakora upha umbono wakhe ngalolu daba ukuba lutshoni empilweni yabantukazana.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe iyawa amandla okuthenga okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo kwedlula lokho ekade zikho khona ngokuba phela nxa ngabe sehla amandla isiwa amandla izinto ziyakhwela.
Osekusenzakala uDlela Ncube esithi kuyisibonelo sokuba esehlulekile ukuzigcwalisa lezo zithembiso zakhe uhulumeni zokuba imali yakuleli izoqina kusiya ngesikhathi ma uqathaniswa neyakwamanye amazwe.
Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqathaniswa lerandi ledola lepawundi leyuro kakusilo qiniso akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle imali kayiqini ezomnotho zingamanga kahle ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Umabhala enhlanganisweni yesebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo upambono wakhe
ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100 besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo yikho esayesikubone kulandelwa ngumkambo umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Thabani Mabhena naye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond nothengeni leZimbabwe kuyasisiza ngani gogo lokuze nivele ifile ma lokuze nifile economic ifile kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje akusincedi ngalutho lokho mina ngubona lokho ngo-100 notho okwenzani le kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first asidingi imali enkulu thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo e-100 bond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kunsukwana ezilandelayo ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamajumi amahlanu i-50 bond. Ngimele iStudio 7 ngiseharale ngingumezi isigama.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhlaka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhlaka-3 mabasa. Phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili, kwathi abaphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni bese kungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo obesekudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayethengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Elele Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni kominyaka odluleyo oka 2021, kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezedlula izine 4.4 million bahlatshwa elesibili, abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elamelika selinike ele Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US 100 million dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni leBuka abedlula amakhulu amathathu abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa imass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Melika lenze lokhu kulandela umbiko oqhathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso United Nations EUN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele Russia lagongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni lezindlini. UZelensky uthi ele Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele Russia liyakuphika wonke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eButcher, Ipen lezinye indawo. Umfundisi uSanis Banda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kunengi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kutho ukuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala kumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usubanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba ibe yiyo engenayo ekhulumisana le Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube le ndlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani lindaba izagcinisisiya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani, njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe eleRussia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymondi okuBaptist Church kobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazo wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazo i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawundi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitsheneyo esilobela kwendaweni kuthiwa koJohnson eBalagwe ngapha eTsholotsho Tiyakuyakiwe Gibixegu endaweni ezitsheneyo kula mangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ile thambo emlonyeni.
Umathi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi.
Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and the recurrent trauma, kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu. Into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda.
I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe. Okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union, i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izithezo zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela wenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loMnumzana Mbongeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree eZimbabwe, ePlumtree okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Ekholi ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela, ama-challenges ayekhona, kodwa ngokuthi ngafikela ezandleni sikamama labomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi owezandla. Uma nje ngiyasebenza lami neyami company, I think ikhona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona.
Ye, kule company bani ba?
Ngiyenza ama-glass and aluminium. La ama-sliding doors la esimanje-manje, ama-aluminium, ama-windows. I think nje yiyo nje ama-window afakwa ezindlini this time. Ise-modern windows and doors esiwafaka ema-window.
So kulungisa ngaphi khonokho njalo uthola ngaphi insimbi zakhona ukuze ukuthi uhlangane?
Insimbi zakhona zitholakala ukuba indawo zakhona ngabo Conways nabo Shearland khona lapha eMidrand nase Centurion nase Randburg. Yila sithenga khona imaterial then bese sithenga namaglass akhona la eMidrand line sala khona.
Kunzima kanganani ukwenza ibhizinisi leyo njalo nxa uzukhangela kathesi kuyachova yini kumbe liyazamazama nje?
Siyazamazama nje, akukho ukuchova okutheni, siyazamazama. Ama-challenges maningi as umuntu wangaphandle ngilapha kuleli lizwe, amaphepha akhona engahlangananga ngendlela eziright, okokuthi ama-companies kwezindawo uyathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala. Njengokuthi mina ngiyabe ngenza ama-shortcut, into zami zingaphelelanga, imisebenzi ngigcina ngayitholanga ngaleyo ndlela. Kodwa khona hayi, ngiyazamazama ukuthola le mncane lami endilinde ukuthi ngikwanise ukuphila.
Ye, asithi-ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise amawindi amafasitela amaningi kanganani?
This days vele into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama-repairs. Isitoko nje esitsha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi, impela kuthulile, especially iminyaka moqala. Ngibhizi nje ku-repair into yama-sloting to angahambiyo, iminyango engavaliyo, ama-glass aphokileyo ezindlini. Yikho engikwenzayo these days.
So kathesi ngathi ulabantu abangaki osebenza labo khona?
Angilamajita nje awu-2-3 engisincedisana lawo ma nginomsebenzi. Siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi, siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezokuncedisa namambizi ezokuncedisa.
Luvula njani umsebenzi? Umsebenzi nxa usukhona nawe luwuzwa njani ukuthi sukhona?
Ama-intanethi, ama-Google ads, i-intanethi yiyo sisebenza ngawo manje, into zokumaketha ku-Google. Ngoba yonke into vele manje siku-Google, yikho esikusebenzisayo ama-intanethi manje ukumaketha.
Uyangena ku-Google ufike wenzeni?
Ufike ufake i-profile yakho, ufake ukuthi wena wenzakanye. I-Google Ads bayibiza bethi i-Google Ads, kune-Google Ads ne-Google My Business. Uyangena nje lapho ufake i-profile yakho, ama-address akho, ama-numbers akho, then kunemali efakwayo. Maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1000 rand. So then sebeza ifaka khona le ku-inthanethi.
Nxa ungenza njalo ke wena kuya kula ma-returns amahle kumbe kunjalo ukuphuma njani?
Some good money, good month. kuwe na ma-returns mpela na ubono kutusebenzekile. Kwenye inya kunga kono tupele uyezele uwi 3,000. Kunga yezangi mali 10. But kwenye inya ngeese na mpela uyezeleza plus na ma-reference. Sesebenzile mpela nda wezine nkwezi nda ufonela nje umuntu obonela oyeze kona. Na ma-references yu amanye futa siza kuti nda wezi nja.
Nisi ngati ke uzu kale konke lokhu wakala njani. Ulo ubuciko wakho kumbe wapho ukucabanga nje ukuthi kahle ngenze lokho.
Ngasebenza ekampanini. Thome ekampanini ngasebenza amakampani ebay 3. Ngafunda la ndo umsebenzi wezandla ngama aluminium. Then manje ipho ngiqale before qali lockdown. Because lockdown mayiqala bengisebenzele ekhaya leso sikhathi seBulawayo. Sathi masizokuthi lize liya azovala sakuya saza ngapha. Then ipho ngaqala khona ukwengena ku internet lami ngafaka ama ads ami.
Yes, ngathi waqhasa ngamakampani amakhulu kumbe amakampani amancane lapho osebenza khona.
Kwakungamakampani amakhulu, kwakungamakampani amakhulu. Because the last year engivume kuyo nabe kuyikampani enkulu. Sephuthi ngoba nje iboss yakona siyatshona but it was a big company. La engcine ngisebenza khona engaphuma la ngisengizenzelo kwakho.
Yes, ngathi khona manje ubona ngazani kutshova njani kodwa ngasukhangela.
Ngiyazama but ama challenges akhona lapha nalapha but ngiyazama ukuthi ngiphile nami. Ngifaka ukudla etafuleni ngizama ukuimprove impilo ibe ngcono but ngiyazama zama akula lutoktena athi khona lokho
ye abafisa ukuthi baxhumane lawe khonapho benzeni
inumber zami is 0780300163 Umbongeni Dube ngihlala eMidrand eThembisi endaweni ethiwa iseThembisi eMidrand
ye akuyiphinda inombolo yakho
0780300163
Valelisa balalelwa.
Siyabonga abantu abalaleleyo. Siyacela li support eni silungiseleni izinto abasafisa ukwakhe ekhaya. Siyayenza ama windows waphathise labo malayisha abakhona malayisha abasincedisa. Siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo zibe zinhle. Sikhona siyalenzela iminyango naba window ama garage doors.
Umnumzana Mbongeni Dube yisiza lana seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseMidrand. Hele Botswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleningi labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempila kahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uZulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise ukuchapha imincele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona ukuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Umnumzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi baza kuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza iconfusion ngoba ungakhayela sesisele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho ke mbona ngani kuzakhoza iconfusion eningi kakhulu. Lokhu ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
Kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngitsho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo kungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhayelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa edloko leBotswana uyayincoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumele ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama digital cards lakho kezwakala ngoba kulama concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama vaccine cards awe fake ngoba kulabantu abagangile ophandle la abakwazi ukuzenza lezi zinto so kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamise kanye isikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Kuqakathekile ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo. Ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelane leZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela ngumgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukupha inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle owenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngagoqela oBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhobesi lamanye. Sibe lethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso loyo eyethobela Arts Foundation, umnumzana Oscar Siziva. Ngalo umcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi sila ngoSaturday uorganizwa yithobela Arts Foundation, foundation efile 2 years operator, a registered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. A promoter ama upcoming artists and there is the seasoned artists esenza ama shows lokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring Imbube Legends. Ona abaculi bembobo abacula kudala kusukela ngo-1960 something up to right now. Yabo one of the likes of Black Mfolosi, Sunduza, Isinyizi, amaBhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 of April 2022. Therefore, at 5 p.m. siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyabe kumnandi ama-artist amayenza bekhona lapho performer enandisa indosa of the Morning Star, iSunduza, iGreat Stars, iJongoso, iTeng Happy Boys, and then indosa of the Teenagers, Men of Influence, and others.
Kungena ngemali yini?
Yebo, kungena ngemali, 5 yusa ukungena abadala abantwana 3 yusa.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane? 5 to 8 kuphela.
Yes, yenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, mhlaka 9 April, izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhophe njengoba sebe siba-owner bebuka izinto zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sesikholisa khona ningling together sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume labo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ngesaturday emasilela egwabalanda
kususela sikhathi bani yephela sikhathi bani
Okay, isukela ngo 12 eGwakalanda iziyophela ngo 6 ntambama langalona.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba, umqondisi wenhlanganiso eyethobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Umpresident Jeremiah Mcithi asidibane nencwafu.